So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende sinanjenge Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxanje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye COVID-19.
Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection ofanele ihlatshwe ivaccine leyi.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasekhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 nenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa sekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Athos City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, sikhulume ngabazali abalabantwana ukuthi mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Sicale sikhulume ngamantwana abafunda kuma boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakati ipasi. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensondo, umntwana abe egade ipasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajetwa. Abadala bese bezwile ukuthi i-lockdown zingezelelwe, sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kade sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavuka. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nxa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo leyokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ungakhumbula kusiyavalwa last year temena leya kuna ababa ni sebe hamba 2 days ya eskole katesi sikana lelu truza bawezi sebe nga hamba ila ngeludo kumbewe nga hambi uwe kuchuta bantuana kabafundi uvu la njizgolo lizaba elezwa mkulumende tinanjenge atuz situkulumende kaka kali
manje linanjenge nshanganiso kuko na ini eliza kwenza
tinanjenge atuz ema lange nambalo lulewe la malange nabuya sile mshangano esiyenzayo labazali lababalisi abanga malunga atuz labanga so malunga atuz esiliza siti parents teachers interface lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo sikhangele iCovid sikhangelele iholo lababalisi okuyikuthi njengamanje kusupport kusayenziwa imihlangano leyo imihlangano leyo yonke isiyenziwe sikhangelele ukuthi njengoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizaba lawo
umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iA2s kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni yeCovid-19 okwamanje bekuhlatshwa abaleminyaka esukela kwelithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilithumi lantathu 13 million phakathi kwayizigidi ezingamathumi amabili 20 million eliwafunayo wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivinti
injection lesilethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amaya kwamanye amazwe kwenziwane linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi e-COVID-19 ngoba vele sizabona abantwana kulamanjekishini amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane ungakhangela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane sibona ungathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke ngenxa yegweneliseke ukuthi abantwana baqhubekise ezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo mkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili wawubona abantu selibebhodabhoda bengayitholi kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hhayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngasezisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi kodwa iqiniswe ukuthi hhayi kuground yakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa sikhuluma kanje lama-centers akhona asemaningi ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa kwezindawo okungela ama-clinics khona abantu behlatshwa lawo kule intent yokubona abantu bahlatshwa khonokhwana kuyinto eqakathekileyo lamanye ama-private hospitals lawo uyathola labhizi ayahlaba lamanye ama-medical aid ama-private lawo ayahlaba so iqiniswe ukuthi hhayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa lalabana kade besesaba ngale muva bengathi balenkulumo eziningi ngathi abantu sebeyicibilikile kathesi wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu 20,000 la okuthiwa azaphiwa eNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumende ngawukabambe amanjekisheni la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukusho ukuthi ngawuqale sibulawa liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi ngaye ngabontu usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hhayi phose bonke abantu sebethwela amanjekisheni usengadonetha kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo ntwembi kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakhona esikhangelelwe ukuthi engxenye isikhathi i-timing yesikhiwa ukuthi engxenye ku-timing ngoba kulohlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ungananzelela sikhangele emadrobheni emakhaya abantu bayawafuna nawezindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola ukuthi kwezindawo akafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa ke nxa isezwakale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani iyasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye okwalesi sikhathi befile ingaseke saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hhayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection uhla abantu bahlatshwe khona ngayo kodwa kathesi uhlubo oluncane sibona ngathi yi-tithing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyento embi
Umnumzana Ambrose Sivingi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,422,256 asebehlatshwe esibili bona sebengu 1,535,298. Ibandla leMDCT lithi iLiaison Committee yeMDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla kulumanyano agoqela leMDC iZanu Ndonga People First kanye lePDP. IMDCT ithi izancintisa kukhetho luka-2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulebizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado kabinethi ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga ukuthi ibandla ele Alliance lelo elafunywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018 thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 silo msebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi esifayeni okungasoze kuncede abantwana beZimbabwe owathile mabona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo ngabantu abalandela ama constitution amabandla abo ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela ngakho siyasebenza thina ke njengebandla elivelelile lathiwa ngobaphutwangela sisebenza phezulu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla asisoze sibe sitshelwa ngeliqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo i opposition esemthethweni
abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Monsora linganxuswanga. Kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa uMnumzana Chamisa.
Thina njengebandla leMDC esikubona kuqakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrika. Yikho khonoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe, iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monsora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibone ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqakathekisanga kakhulu isenzo senziwe nguHachilema ngoba into ayenzileyo ukutshengisela ubukhokheli, utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezepolitics zeSADC leAfrika ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF lemali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance ekuletha ebandleni, ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson we-Public Accounts Committee sanazelela ukuthi ngowe-MDCT uMhlonishu Butube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament.
UMnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNews Zimbabwe ithi amakhefa kuleli asevuliwe kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balota enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7 igama uDKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje. Yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Kungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendawo ye-Google. Aniyabona khona phana uma esithi nge-1 by 1 ufuna khona khonaphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebese qalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo engafuna ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-Google bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa. Yikho khona lokhu osuka kuwe kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa. Ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes, sanibonani, sanibonani. Studio 7, Untunga Labo Gipsy, Unke Labo Jonga, Uma Velas, Aisha Bongan Seven Domoche, this Mika Lawana, this Mika Zinus isn't paid. Okay, yeah, there's a more Kuruman loves and they cook round. Ayuti, Avant Massinga Kitchen. Ukuthi la bantu bayenze lokho ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda kona lapho. So now asiyini sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini kuba bazotsho ukuthi bafunani. But now singafuthi sibloke lokho. So right bengabuya bezithulele kuzohambana, you know, ngoba sikhathi sonke kade bethule kade beloku bekhuluma abantu yeyigugurandi gugura kodwa kungela action. So now sebefakile action ebantwini. So ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ukuprocess indaba yabo, then izinduna zingaya ebantwini abantu iba bazotsho ukuthi bafunani, then sokusetshenzwa kusukisela khonapho ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele si-opposition ayikho into ezophuma lapho. So ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi, ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo, you know. So abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi hayi kwenze kubi, sibhloke indaba yena le kodwa isikhathi sonke bethule. So abantu asike silandele sibone ukuthi kuqina. So hayi ngiyabonga mina Ncubeni Segoli, na siyabonga, siyabonga.
Salbunan, salbunan lonke ku Studio 7. Siyalibingelela khona ngapho Ntungamile Nkomo. Siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi labanye osebenza labo khona ngapho oZulu labanye nje esingeke sibaqede. Engiyaki kholapha ukuthi ye liyazitsho sibili indaba zeZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu ezingalantuthuko. Ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya bathi balungisa bafaka idust, iquarry dust. Iquarry dust umgwaqo ongakufula ama 160 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khona le indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile. Abantu besiNdebeleni ake sibamba nini sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugrawundi. Izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle, akula nto ezasisiza ngoba thina sikhuluma. So mina ngikhule ngiyintandane, ubaba wafa ngaso leso isikhathi, bona bakhuluma kababazi abantu abathola nzima, bona bavele zinduna ziyadla.
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso. Mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi indaba yezanpf le sikhathele ngayo, sikhathele ngayo. Awubheke manje balwisa upresident wethu Chamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba nalaba ma bekhuluma bathi bangathi bayamjabulela uChamisa sekungathi licala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kahle. Kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezani abayeke lento abayenzayo mani abantu ababusayo laba ababusa ngamahloka. Hayi 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 sithi phansi ngayizani into eyenzayo le ayilungile leyi. Babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo, bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights. Ngoba nangu kathesi ma ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uveluze bathi umuntu akasabonakali bamthethe unyamalele, ikanti hayi isiyinto elungile leyo. Kumele umuntu akhulume into esenhlizweni yakhe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204650318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe isolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela i-NBC News, CBS News, iSuffolk University kanye leMorning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhishwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
In the south, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho yikho sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe bonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States. Bona ama calculations abo bebebone ngathi asebefike the numbers yamasotsha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires. O Genghis Khan, the British, the Russians, wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba lweCOVID kanye lolweAfghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lamademocrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe, I think it's a deep overtasting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni i-Senate and the House. So kathesi sekumele bayenza outer ama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa hayi lokho ka-Afghanistan lama polling numbers le-COVID siyake sekukhohlwe ngoba kuyabe sekutshiwo ukuthi jobs and more jobs will be created. So i-economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.